inkinga ekhona isukela ekungacacini okwenziwa ngakhona izinto from even uku-appointwa kwawo lama VP okuyinto ebivele ingavunyelwa ku-constitution yethu. So ku-create i-power vacuum ukulwisana okukhona phakathi kwama-VP lawo ngoba ngathi even though benga-electwanga ngama-members sebezibona bona beyibona okumele babe phambili endabeni zokuthi ngubani ozotheka over iparty. Kusobala ukuthi indlela eyenziwa ngakhona even ku-alliance even kone ku-appointing ama-VP wona lawo into engazange idiscusswe yavunyelwana libandla.
Elakusasa lebandla ulibona libinjani moyo ikakhulu sikhangela ukubana sokusele isikhathi esincane ukuthi kuyiwe kukhetho kodwa nanku liyalwisana liyadlephana.
Yeah, I think it's a very valid party really ukuthi ibuyele ku-constitutionalism, ibuyele to ama-values, lama-principles ayo from ekuqaleni, ama-founding principles. The very reason why abaningi beZimbabwe bajoyina i-MTC ngoba ibiyona etshengisa ukuba lethemba lokuthi ingawina umbuso from iZANU-PF. So unless and until a party realizes ukuthi kumele ibuyele to its founding principles okuyizona eziyi-around i-constitutionalism, i-rule of law, i-respect for human rights, i-respect for abasebenzi, angiboni ukuthi ingaphumelela ikukhondishine kuyona khona manje ngokulwisana okukhona konke lokhu lokugula kamongameli Sonirani. I-leadership isi-fragmented. So kumele sibuyele back to i-constitutionalism, abantu bakhethe umkhokheli abamfunayo ukuthi atake over ma ukuthi uba uthwanelayo usedecide ukuthi arizayo.
Umanyano wona moyo ubona uphumelela yini kukho konke lokhu kulwisana okukhona?
Umanyano angiwuboni mina uphumelela. Ngokubana okokuqala angiboni ukuthi kwaba lesivumelwano from the beginning between umongameli wephathi kwabuthwangirayo lama-senior leaders akhe. Sibonile ukulwisana okwenzakeleyo and sikhuluma nje kunje umama uMakhuphe, u-national chairman uLove Momoyo kanye lo-organizing secretary u-Abednego Bhebhe aba-attend ama-meetings ngoba ama-meetings akhona one njengoba utsho ukuthi lokulwisana khona lokhu onguye okumele atshela uma-meetings usually athiwa nguye umongameli uTsvangirai. Umongameli wathi esuka esiye esibhedlela akuzange kube clear ukuthi nguphi u-vice president okumele asale take over. Asingeke siye ngalokhu okukhulunywa nguLuke Tambo Rinyoka ngoba uLuke Tambo Rinyoka to be honest with you at times ungathi uzibhalela okuphuma ekhanda lakhe.